Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkosini.
Yabona njengepolitical party mina I expected ukuthi inqaku ezakumede kule yama-presence zimbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiye nomi yebandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma engayekisa okukhulu ukuthi yena akade ufuna aku-achievile ukuthi akasalad onse khona lo gandaba for 3 weeks and 2-3 weeks ganalezi ephakathi yena kuye ku-right ibakade vele kufuna ngokubekwazi vele eventually bail uzagcine ethiwe kuphela. So yena okwakhe kuselile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNkulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. UNkosazana Nkulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina ingxoxo engiyitholileyo ithi kimi mina I leaked i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-youth ku-danger kanye nami. So ingxoxo engiyitholileyo itsho njalo ithi and then yena ithi kuzoba le-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngamphi ukuthi ukuthi uzabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I expected ukuthi inqaku ezakumede kule yama-grievances zimbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiye nomi yebandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni. Nga-attend i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2. Ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi machawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo ikhona ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini i-topic ngeke ngibese ngithole incwadi enjengaleyo. Akekho izimo yedwa owamphindile ngakule.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage yena uChairman babona ukuthi into entela eyiyo hayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kathi sokunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi kungakuliqiniso
angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angitisise kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo iyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo hhayi phela mina ngizibona ngingumkhokheli wasemathebeleleni yonke into eyenzakalo emathebeleleni ukuthi ngibela abantu bakithi ngizibona ngingumkhokheli kule ndawo kodwa kutho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda le ndawo sekuphesenali ncwadi kunjalo ngoba ayifini ngishe minda yafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye kuma-interview.
Lo ngonkosazana Praise Yankulube, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho Mubayi wachiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Phisi Rai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje uqinini nathi kumele kuqine vele bempile kungala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa anti kanti uyabona abantu laba i-judiciary most of the cases by instructor. Anubonile kuphuma instruction yothi ye lingabamba amashurufi lwayenze so lingathini so most likely la yakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke i-under instruction ukuthi limenze lithi lithi so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bail anomisuke yaba imali enkulu kangaka but she vele ube deserve from the onset zabungela nithi ukuthi ahlale isikhathi songele elokhu evalela.
Manje ngokubona kwakho kutho ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili?
Ye, yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ubeba labi judiciary under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangikhona yonsho serious amauze nema-data parameters nalesitat asikhuluma ngayo nxa usenziwa ngendlebeni.
Kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibheyili nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yukuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks and 2-3 weeks yena leze phakathi yena kuye ku-right ibakade vele kufuna ngoba bekwazi ukuthi vele eventually ibheyili uzagcina iphiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Bafanana kuda kula difference bafanana bonke kungithuba lodlame and abadeserve very yabona i-example abayisethayo ayisiyo example yabantu okumele ukuthi ngaba kuleadership abayenza njalo. Omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani so abantu vele badalo boyithu bafanana kulasethenongcoomunye bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyilida into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ibingani ingane yenombijana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuse kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe onoyidilatwayo i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athuthwe ngayo hhayi nokayikho right all together.
Lo ngumnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethe eBovi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempelaviki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Abasithumela wona nge-WhatsApp sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelela abasakazi be-Studio 7. Mina ngingukhalaza moya indaba engikhuluma ngayo yini? Silohlupho lokuthi zabhaliswa zibhaliselwa i-World Vision Food Program. Kodwa isimanga zilizile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala. Kodwa indlala ekuthiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali epokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe. Ngoba lokho kususele last year ngo-Okthoba sabhaliswa buthumuthumu. Kuthiwa nansi indlala bhalisani masinyane ithole imali abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishantira sayisebenza leyo mishantira nzima kulakhathesi sesifela emishantireni sihamba singadlanga zisemishantireni sifosohambana emishantireni nasoyipola sozilipola kodwa lakhathi sehoa asikaboni lutho sokuze kungujanuwari. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguye okhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini konoko ukuthi kambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-Okthoba kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo. Uyabucabangani? Uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile? Hayi, lokho kuyamangalisa. Uthi hambe nguyuhulumende osenzenje. Mina ngisekhezi endaweni yemaphisi Kohole, Homestead, Lubangwe, Inkamaswe, Mandihongola, Thelanyemba, yonke indawo leyo kafuzi akulalula. Kulamandla izika likadona ithonte kanye indlala esikiyo inzima inzima nkambi manga siyalamba loko sithenjiswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini. Kuyabuya kuthiwa amalayini enu arongo yewu thaniswa lungise kubhalabhala kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithi mhlawumbe engxenye sesizohola kade sitshelwa manga sitshela bakithi uhulumende akulandelela ukukhangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphele zomali ezosinika sebezidlele sebezosanisa into ezingasizo. Hayi, ngiyabonga bantu beStudio 7 sebenzani kodwa likutela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgabe. Umgabe kwakuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nanti yayibe kuthiwe nani hhayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeholo emafonini sizoyia singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 mbonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa nenkomo zethu nembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezanupiwe ukuthi ama-sanctions akhona afektha thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani kubuye tu uzwa umuntu upresident wethu u-under masanction. Two, ilizwe lethu i-under masanction. Two, uchamisa ngiyofaka amasanction. Kubese kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengabochamisa, leleli lizwe lizavuka njani? Hlobo zakhe, alikuvuka. UChamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UChamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso u-under ZANU-PF, under President Mnangagwa. UPresident uMnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani le-cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Kasoze alikwanisa. Kanti ilizwe lisiwa waya lokuthi siwa ilizwe liphela livuthuka, and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zabochamisa. Kabatshele ngendaba zabochamisa, bavuse ilizwe, balungise umkhonomi, sisude sizuze imisebenzi, sisebenze under upresident of them uyafuna ukuvotelwa futhi. Esenzenje, kabazame abantu bezanu-PF, zathinje siyizanu-PF kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asinancedo kibo, kodwa sizamubatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda. Ithane labochamisa livuse ilizwe, ilizwe liyawa ngoba liliboni lini elihlezi phezulu, ngoba lilamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapha esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana amakhanda lithane labochamisa likhambe liyecela khona lapho abalibhala amasasi zawo balikuphele. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazi ikozi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabaab. Kwabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu lamalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-AFRICOM ithi ayilasiqinise ukubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi weUganda uBobby Wine ubotshiwe ngomvulo emhlanganweni abewuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe ye-Uganda Electoral Commission isithi yayimnika namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleimani ngelemelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khonaphana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama-terrorist olthiwa yi-ISIS, yibo abakhalelana iqembu abantu kakhulu eMiddle East. I-America ngokufuna i-oyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sasivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
Siyazikhangela izizathu ngoba sisitsho ukuthi impi ese-Middle East ye-America, njengoba ngisitsho ukuthi ISIS yaqalwa yi-America, kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America. akusiko ukuthi thina sokugijima sithathe iside, kodwa ngoba siyakwazi ukuthi lakhona apha e-Africa i-America ilama-military bases amaningi, lakhona apha eBotswana le ndaweni nje eziningi e-Africa. Ungakhangela ezweni lase-Iran, i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran. Esizibuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abefunani, ngoba kakulalizwe elilama-bases, military bases e-America. Kungani i-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe?
Ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi?
Angithi siyakusukubulabo bakutsho ukuthi yibo phela ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda. Lo ayengumongameli wemele ku-Obama useze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya belibele NATO. Ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi, i-Libya yayihleli kahle, abantu bezihlalele kahle, kwasokungenela i-NATO labo-Obama. Ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula, kuhlala kuliwa. Yikho-ke iMelika lapho kule oil khona iyangenela, ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sikhontrola ama-resources akulelo lizwe. Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe eMelika ubhekane lalo kodwa impeachment. Usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngo-November lwemelika.
Ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho?
Thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele, kodwa sikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions, ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe, indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa, yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions. Izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions. Siyakubona ukuphuma enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa. Loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane lawo, kodwa kasivumi ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions. Ukuhlupheka kwethu kuyikutsonta, kuyibusela.
Lo kumnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party, sixoxela ye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo-ke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko-ke sithunyelwa ngabalaleli bethu. Silo Sineni Linzi Hammon lapha emsakazweni uyasibingelela. Silo Presha Nzuza othi sivuka njani. Silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami. Lo Pamela Khumalo. Presha Nzuza yena uthi Zanu PF vele isilithengisile ama-China ilizwe. Joseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli be-Studio 7. Ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya, especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo, siyakufa ngendlala. Yebo ke ngabalaleli be-Studio 7 laba akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live streama lapha kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele.
morning. Smile with the rising sun. Freely the bird. Before my doorstep. Singing sweet songs. Of melodies pure and true. Singing.
This is my message to you. Woo-hoo.
Singing don't worry.
Yabonge si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba ose Joburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle yeboke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika elemelika lona ke lithi usawadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu ubona ke abe Iran khona ngale le Iraq imigi East yonke kanye lemhlabeni jikelele labe Melika kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le Melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo sidlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje umsekeli womkhokheli walo unkosazana Preziya Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.